Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni leMDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alingalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ngoza ikubandla leMDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lonkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela kobesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo weSABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma loTsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mthuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukamthuri. Yena Mthuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sika umnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange laizolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesisikhundla. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko egqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwama ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulo lalo lalo umthamisa omncane uye nguye odemonstrator i ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu ikuthi kunama-tribalism elokho ku-MDC nothi yokuthi amaNdebele versus amaShona uTsvangirai nokuChamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadali kudabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngithiyele umfana mlo esikarangeni uDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusela uMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingithalenje asihambeni siyevota but ukuthi abasensisa ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeleni eyadlulayo kudala ayisikho kuthi esikubhekelele engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami i-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO, besiya discussa ukuthi how can coalitions work? Ukuzibona ukugula kwabantu beMDC aba vele bebheke iphaka kuphela. Westman Ngobe uSikhitha Mfundo uthi yena akayi ngoba kube kulabanye abantu abangavivizwe khonapho. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye says the same thing. Really ukuthi kuthiwe laba abantu bazosusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi wayo angazi kuyobe kungenela umlimi ngoba ngokubona kwamanje yo hayi kunzima kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi wayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokhu kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-m d c selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi lingabuya libuyele emuva futhi bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla ngoba babuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1 yakutho ukuthi ha vele lo hantu mzilo utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ukuphefumula nokungaphefumuli uzoyima izampio vele has always operated like that. Anti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholojo wayesponswa umnankagwa but thina zazi nje ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo so izanu kungenzela ukuthi ilakho ilesandla kulokho okwenzakala ku-MDC so kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics yezimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukuthi bangungangu nenkani njengoba vele iphayankona bayithatha ngesibhamu so it doesn't give them that advantage it kunika ipicture yokuthi loko kuyenza ukuthi futhi mashe besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhu zefu umjuru iba bangahlanganisa amakhanda baxoxe baphume le nto e-principle kungayenzakala ukuthi laba abasele ngale kuley m d c encane kuphinde kungala kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olulempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa ngabanye labo isikhathi esiningi babangama-spectators bayeudlakela lolu senzakalo ibayenze isenzakalo. Kwesinye isikhathi they check i-side yama-perpetrators such that lawa ama-victims e-violence especially electoral violence saselapho sibona amabutho after ukuthatha umbuso lwa abakwenzileyo abaningi babo abakhulu sebethetha ama-positions ku-government.
Umaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho, kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. Umaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo masinyane, kuthi amaphephandaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
lapho oqala United Nations kumele beyibize izokhangela lokho observer uhlelo lwama elections bona sebephuzile sokuphuzile ukwenzakala lokho bebemele bebuye esiqalisa iregistration then itender process yokudinga ama voters roll i ballot paper kumele ama political parties wonke ebe involved ku process yankona
isikhulumiso manyana we PRC umnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni
le igovernment yamasotsha asekuthethini bomsulo kwa angaba sendi wasesebenzisa ama-civilian njengoba ziyo zimnangaba khathesi ukezaba kuyi-president kodwa zabe sibona osigaxamabhandi wabalayo abanamandla
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS umnumzana Sidumo Bebe uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho sebeza kusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele
izakhamizi zithezwe na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lube lomkhonyovu
ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe batshaywa ngabasekeli bebandla leZANU-PF abanye babo babotshwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz uhlelo lwethu lwe Live Talk lamhla sixoxa ngengqaba nqoza ekubandla le MDCT kambe izaphela njani thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 13860 kHz Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi lesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla leMDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla umnumzana Morgan Tswangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook buLogibsa Dube.
Ayifutha balolu lunzima baba kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi akuba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyongakhetha
kodwa kwenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho
ya khona umuntu oke kumele akwenze nguye nalo ubabuzwa ngirayo ophathekile kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for until nami ngizomlenda libe right kanjalo yabo
so kodwa kuyalungiseka yini mzala
ya khona kuyalungiseka kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka uma kungahlalwa phansi ukhethe kathi kuyakhulumisana kuyalungiseka
kodwa phela uyakwazi ukuthi azibhoke isibayasinye phela amtshokazi
yebo ngingakwazi ukuthi kunjani
so kwenziwa njani nxa ukuthi inkunzi sibili zithobelele nesesibayeni khona
hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane kuyaboniswane phela la le nto lena uyenzeli wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi wasezimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi senze so ngoba ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kufize nakhona bangwadonselana kuye le kuye le akulaphethe zethu oluzoluwina ukuthi uzendeza kanjalo so ngcono ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeye kahle sikwazi ukuthi sivotela abantu
ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent mabula ungadela kusasa baba
okay thank you siyabonga
ye wathi sithathe ke ukuqinisela Vivante Dabengwa
udaba lolunye siyaluzwa baba Dube liyasethusa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi hhayi kuyasethusa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi iZanu PF sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la yabonga
ye ngizokuthiwa sesilobaba-ke unkosana Nkosi
udaba lolu mina luyabe loko lufana nje lo eminyaka yonke akuthi akusoze kutshintshile sezilo ngomncankagwe yikhona fana kuphela so tinakade sikhaya ukuthi njengoba umdala layo uthiwa ngikade simkhangele ukuthi mhlawumbe singamfaka esikhundleni mhlawumbe aye ngaphola manje kuthiwa ukuthi njengoba egula kuyahamba kanjani
pho-ke nxa wena sukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akuba phathi kahle
lama kungiphathi kahle ngoba ukudonisela kazelo kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga into elizweni
kuyabangani kakhulu
kuyabangiyimpeli zweni ngoba ma kulokudonselana obvious akulanto engahamba into zonke zale ziloko zidonsela emuva endele elizwe labe lisifa kusiya phambili
ye hayi sibongela kakhulu mfo kankosi ungathiwela kusasa ye mbesenithatha-ke ubaba ugari twala jackson ngizokuthatha usekhona ecingweni
mina-ke mfowethu ake ngithi kubantu bezimbabwe imulethi ezimbabwe into enhle le yenzakala ku-MTC ubudlongudlongubona lobo esibona busenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami ukuthi waye ngisithi into enhle kakhulu leyi senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabolaba ezimbabwe esibabize ngama-leaders stuff akusiwo ama-leaders ubudlongudlongo obukhona ku-MTC buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders. These people don't have the people's, they are not representing the people's interests, but they represent bona izibafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqhakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela inhlanganiso yabo nozindaba eMisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa ivote was 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitsha zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga ukuvula kwe-Vote Watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela iMisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 i-project enzwa yiMisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw project entsha sike sayiyenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sike sakukhethela wena ngokhetho oluphelileyo luka 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo weMisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka okhetho
the Vote Watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country we have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathela izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesebenzisa ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula uphinde wacela imisa ukuthi izane ukupha abasemakhaya umakhale ekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasileli
Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezincingo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abajiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise ukubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengama-bundles ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva
enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu
iprogramu lelontshwe imisa yasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalist ukuthi athumele intatheli ethumele information ethumele ama-reports ama-reports lawo abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele abanye
iVote Watch 263 ikhangelele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzabanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho umgcini sihlalo weMisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni ngimele isitu 7 ngiseHarare ngiwuGibson Bebe
Woza Friday my sweetie kuhlelo Woza Friday silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul awubiza ngelokuthi Greg Music ethathela kugama lakhe u Gregory yena engowakoncube uhlangane lomsangazi we studio 7 u Ezra Chisa Sibanda kobulawayo nampo ke bexoxisana
Sebabanengi abaculi kodwa siyathunqa abacula imidumo yetiyeneyo yokujabulisa uZulu Woshalo la Woza Friday. Kulapho yini bathola khona abanye babo. Kuleli viki nangwe simphetheyo.
Bonani balaleli igama lami ngo Gregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sifanda Ncube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasemncane ngisesikolo ngaze ngathola ama recording companies bangisayina. Ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiyobiza ngithi Greg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiyobiza ngithi Greg Music
Why
umuntu uyalela isiphoso sokwenzeka umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni vele usebenza nobani ukuphela umculo omnandi kanje Gregory
benzeni kwami komculo nsebenza lo Clarence Garola umanager weKila Music ngisebenzeke lo Bebe weVelocity Records ngisebenza lo Joe Maseko weHouse of Lights and Sounds ibonto esebenza labo ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso iBhoso ngiyithande ngikhula ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngiyikhangelela phezulu ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesu asifuni bumbulu elile 17 tracks i-dedication ye-Highlanders Football Club ngothando
Ingufa, indlu yami black and white, imota yami black and white, inkomitsha yami black and white, umkhandu wami black and white, umfazi ogqoka blue.
Sikutshelo, oh, it's a Friday. Siphethe umhlabeleli usigadlazile. Ngoma zakhe zehala ngaphosa ngugrigori umfana kancube lowo yena-ke selamadlalati amathathu elihleli sanda kuphuma lethi asifuni bumbulu bathini abantu njalo ubona njani kusasa yabo
kwakathi sabantu bayayamukela njalo bayafisa ukuthi balindile ukuthi i-album leli nizolikhipha nini kodwa lisokusele nje iviki ukuthi ngazise abantu ukuthi i-album nizolikhipha nini bayalijabulela abantu bayalithanda bayalifuna njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nizabe sengiwumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo ngithembisa abantu ukuthi hhayi ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi ngoba indlela esebenza ngayo le mculo engiwukhipha ngayo lokho usuba lokukhula lokukhula kusiya phambili
baningi abaculi abacula ngeqembu le-Highlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo uGrigory ezakhe uzipheke ngobunono obukhulu ziyalaleleka ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkhani amahlolanyama phela i-Highlanders Bhoso isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile kodwa yeyi asifuni bumbulu thina bese kuhlelo woza Friday khulisani impela viki yenu igama lami ngu-Ezotshisa Sibanda.
Asfuni bumbulu Kira music Asfuni bumbulu No Asfuni bumbulu No Madlela bache
Asfuni bumbulu
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 Libona gatsa lalala Libona gatsa lalala Libona gatsa chokala Sinagasfuni bumbulu
Lalele bang
Master Sisterius Sinagasfuni bumbulu Master Sisterius Sinagasfuni bumbulu Tshelo kutya kwa manje Sinagasfuni bumbulu Madlela batshele
Ngihlalele nelapha Siwa njalo nje Nenjulele nelapha Siwa njalo nje Ngihlalele nelapha Siwa njalo nje
Asifuni bumbulu uGregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gande lilani.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.